Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 3 kuMpandula 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabukhulu khona udokoza lo liyana ngijehambe ebantwini ngijehambe siyavakasha kwamanye amazini ehlezi phambili kwakhona mana ecabinet abanye bakhoyaza ukuthi kodwa phela wena watshiwo nje isihlalo lesi
kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa abakubandla lezanu pfv city sokumele abantu begodlwe ngezokhetho abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhulumisana enkokeli ye-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwelezimbabwe u-Hill District owayikhokhela iqembu lezimbabwe kumdlalo kakhilikithi lasekho salethulela ezamasiko ezemidlalo lezokholo lesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukhangelelwe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzagcotshwa kusasa enkundleni yemidlalo eNational Sports Stadium loba abaphikisayo besithi ibandla leZANU-PF lajontsha ukhetho. Uhulumende uthi kukhangelelwe ukuba kuzakuba labantu abaningi emcimbini lo ukuqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo, umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique labanye. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi ngalelo ndaba lokwenziwa ngumnangagwa ozigcoba engelanhloni. Umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee uthi abakubandla leli kumele bebekwazi ukuba selidumele dlula.
Ukhetho lobuyile lwadlula, kukhethwe ngendlela emangalisayo ngoba kube lokuthula sibili yathi siloku sibukhulekela. Sokwedlule. Kathi sesifike esigabeni sokubana sokumele kufone igovernment ukuze kona kube le ngqubela phambili, kube lama issues ye economical development okusomele siwakhangele. Akusekho isikhathi sokuthi sifuna ukubangisa sibangisa. Sibangisani kanti sisizwe sinye, singabantu banye. Abethibusika lesinto esobele benze ikuthi kabasondele eduze kubanjiswane njengabantwana beZimbabwe sisonke ndawonye. Hatshi lokhu abakwenza ukwenzeli labo ngelinye ilanga nxa ukuthi kuwele kibo bathi baphumelela lathi singabangisi sibambisane labo ngoba into eqakathekileyo konke lokhu sikwenzela ukuthi silungise umkhonomi wethu abantwana bethu bathole ukuphila okungcono kulalokho esiphila khona namhlanje ngenxa yokulwa kwethu sibaxazile kangaka sosoke isikhathi sokubambana kathesi.
Ye kodwa bona bathi hayi phela vele ukhetho lokutshontshiwe so vela kusebenzeki lapha sebengena kusadigi lapho ukuthi akwenza ukhetho lutsha
kanti bona lapho abanqobe khona solako kutshontshiwe yini na ngoba banqobele vele endawo ezingi njengalapho kobulawayo kithi bathethe wonke amasithi engu-12 ama-MP bathatha wonke amasithi angu-29 awe-council so babacilile yini na eHarare bayenze the same thing ematozi bayenze the same thing bathethe amanye amasithi la kwezinye indawo behamba bedobadoba lawa amasithi so lawa amasithi abawathetheyo ngokuqila yini na
wena ubona njani kona
kutshengisela ukuthi na ekhethweni vele kuzawuba le mpumela ezimbili wenza uyanqoba kumbe uyanqotshwa akula kuthiwa kona njengalokho abakufuna ukuthi unabona bafuna impumela ezimbili ezokuthi banqoba kumbe esithubeyo sithi na baqiliwe kanti indaba ungavuma ukuthi hayi kulokunqoba lokunqotshwa njengoba lawo benqobile kwezinye indawo kabavume ukunqotshwa kwezinye indawo kuye simple as all that akula nto ezimangalisayo eza ungangena ekhethweni uzanqoba kumbe uzanqotshwa.
Umnumzana Joseph Juma ukudalela ZANU-PF Central Committee besixoxa laye ekobulawayo. akubandla lesisisi bachapha singendukube sithi sebekhulumisana lenhlanganiso yeSADC ngokwenzakala kweZimbabwe. Unomzana Promise Mkwananzi ophethe kwamanje isikhundla sesikhulumele sebandla leli uthi umnangagwa ugida esiqhakezela.
Thina sithi ukhetho lwenziwa alilokhethi, so the fearing yenzane ekhothi on the basis of ukhetho esithi kalukho akula khetho olwenziwayo. Kufuze kwenziwe ukhetho oluhlelekileyo oluqondileyo lapho kuzaphuma khona umkhokheli welizwe leZimbabwe. Njalo kwesibili, iminyaka neminyaka sisiye emakhothi iyakwazi mne wethu sisiye emakhothi, kodwa amakhothi ethu asesitshengisile wona mkhulu ukuthi sizebalecele abakilo. Ngakho lokho izino kaze banike ubufakazi bongananga seli decision yabo besebenayo yona ekeyileyo engayisiyo ekumele iphume kuma-facts arepresentwe ekhothi.
Pho kuyiwa phambili liza kwenzani Mkhwananzi?
Kuyiwa phambili sizakuhamba nesigaba se-diplomatic mission. Sikhuluma so labantu bethu asebehambile emazweni athiyeniwe sekuchasisela inkokheli kakhulu ezeSADC okwenzakalayo eZimbabwe, kodwa sekunakhetho olwenzakalayo oluqondileyo ukhetho ngokuze lwenziwe kuhle. Izekhi idilizwe kubunzo omenye inhlanganiso ezokwenza ama-election isupervisor iSADC le-African Union. So kuqalisile lokhu izithunywa zikamongameli babo uNelson Chamisa sezisaphelele irijini yonke zisiyakhulumisa nabakhokheli bakhona ngale zibabonisa njalo zibaqinisa ngepozishini eqondileyo eyathathwa ababhebesenzane behlola ukhetho laphoZimbabwe esingathi thina yi-SADC Endeavour Mission layo evumela kulathi ukuthi ukhetho lolu alubhanga kuhle, kufuze kube lokhetho olutsha olumgceke oluhamba kuhle.
Kodwa-ke abakubandla leZANU PF bathi phela ukuze kuguqulwe impumela yokhetho lolu kumele kuhanjiwe emthethwandaba hathi i-SADC, ngoba bathi i-constitution phela ikhona. Sikelo sombuzo sokuyaguquka njani khonokho?
Thina asithathi ma-instructions kuZANU PF, siyacubungula indaba esikhandane lazo, sisenza ama-decisions ethu zodwa njengenhlanganiso ye-CCC ikhokhelwa ngobakuNelson Dlamini. Inhlanganiso yeZANU PF nayo ilombono wayo kuqondile yenze kwenzayo. Thina okwethu esikhutshela khona i-position yethu njenge-CCC nokuthasisayanga emthethwandaba siyaphambili ngohlelo lokumobilize ama-citizens lokukhonsulta lokuzwisisa ukuthi bona ama-citizens abayibo abaningi belizweleni acabangani phela bafuna kwenziweni ukuthi into le eyenziwe yizane ikhiphe kube le hlelo lokukhetha kutsha umongameli welizwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Vekthemba Mhlanga, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ekweleBhilithane.
Lapho sokusenzakala nje ukuthi ibandla leZANU lo mnangagwa sebesenza nje ukuthi kugcotshwe okuyize, ngoba sebefuna ukuthi betshengise lokuthi hayi bona ukhetho baluwina, ukhetho lwakade lukhona. Ngoba ngisho sikwazi ukuthi abaphikisayo ikakhulu abe-CCC bathi hayi umuntu lo kawinanga watshontsha isihlalo leso, yikho okukhona futhi akusasa nje sekugcwalisa umthetho nje kuphela. Kodwa indikimba yendaba yokuthi ukhetho aluzange lusetshenzwe ngendlela efunwa isisekelo selizwe ilokho ikhona. Uyabo khona ukukhona udokoza lo liyana ngithi ehambe ebantwini, ngithi ehambe siyavakasha kwamanye amazinga ehlezi phambili kwakhona mana ecabinet, abanye bakhala besithi kodwa phela wena watshontsha isihlalo lesi.
Bale ndaba lakho yini khonokho Mhlanga?
Bengazitshaya ingani abala ndaba lakho kodwa. Kodwa into okumele siyinanzele Gibbs ukuthi iminyaka emihlanu le edluleyo indaba akade beyigijimisa kakhulu yindaba yakuthi njani le nto ethiwa i-engagement, into yokudlelana lamanye amazwe, ukudlelana namazwe anjengabo-Britain labo-America beyiqakathisa kakhulu. Ungathi uyakhangela sibili zonke inhlekede zikhona, uhlekede beyihambisa phambili uhlelana lokudlelana lamanye amazwe. Manje kathesi bazadlalana njani lamanye amazwe nxa yokuthi befika ngale abantu labana beqala beyobuze bethi hayi kathi indaba liyani yokhetho engaphelanga liyana sizayenza njani? Yikho-ke okuzabenza njani bengalali ebusuku lamini lantambama.
Ye nxa sesikhangela khonokho okukhuluma ngakho ukuthi babevelebele njongo yokuthi kuvuleke phela amaduba ukuthi bakhulume lamanye amazwe, akusezokwenzakala ngombono wakho?
Kuzenzakala, kodwa kuzenzakala njani? Kungani inkulumo ikhona esenjani ayisozibe ngenkunjani eqondileyo? Babethi behlala phansi nje khonaphana bethi baqalisa udaba ngoba kukhulunywa ngento zokuthi abantu bezosungula amabhizinisi eZimbabwe. Indaba iyabe ilokhu iqalisa emhlanganweni lapho indaba ukuthi hayi kodwa kule ndaba yokhetho lya uyabona ke duku ukuthi isibisela zonke inkulumo ezingabe siswa khona isibisela emuva yikho mina engibona injani njalo kuzabe nwaya ukuthi beze becine besithini kukhulunywe labeqembu lesisisi ngibona ingani yikho kuzakugcina kusiya khona okusegcikeni ukuthi ukhetho lolu impumela yalo ayisilo impumela eyayifuna ngabantu bezimbabwe ngitsho la kancane
ye khonoko ke ukukhulumisana lamanye amaqembu kumbe ngithi lamanye amabandla anjenge-CCC bangakwenza yini abantu bezimbabwe
sonke kwenzakala uyakhumbula laphana umuyi umgaba ukuthi uqine ukukhuluma njani lolo Tsvangirai ngoba laye wayesebona ukuthi usephakathi kwembokodo lelitshe lapha ngoba kwakungenisela okunye okwakungohamba ezimbabwe kwakungasela enye imisebenzi engenzeka ungazange kube njani ukukhuluma khona kuyami yikho sokukhona ukuthi nxa vele kule ndawo ezinje baba dibe ukuthi kumele kukhulunywe omunye lomunye uhle bambe laphana egebhe kwesakhe isikhathi kweyakho indawo yikho ke izani izabamba igebha lapha isithi hayi thina sawina ukhetholozi i-CCC izabe mina ngalisidali winanga liyenza into zobugulufu khonokho nje then okubahlukanisayo phakathi kwabo yikho kuza njani okuzathi omunye umuntu uzabuya kethi hayi madoda ela oma asihlaleni phansi sikhulume alike nithi indaba zenu lezelimi engazo ngale siyalizwa lithi laqila siyaliza lina lithi lawe kodwa hayi liyabona phela futhi umkhandlo lo olehlukanisayo yokumele siwubone ukuthi singawuvala kanjani
kusenzakala konke lokhu babamhlanga siyabona ukuthi kulabantu phela ezimbabwe pho kumele bona benze kumele belalele bamelele kuyathiwani kona
uyabona into kathesi mina engani yangihlupha wadiwe ukuthi singathi ngakhangela ama-election ka-2003, 2008, 2013 bekuthi nxa kusiba le mpumela enje abantu behambe esitradini lapho ingani batshaye izinto abasebekhangele phansi bengakwazi ukuthi benzeni ngoba impumela kade beyicabangela kulolo khetho olwadlulayo ayisiye yaba khona kathesi okungani kuyangihlupha okungesabisayo ukuthi kulokuzonda abantu bazondile kakhulu ukuthi no bese bezilungisele ukuthi no hayi ngemva kweminyaka eyi-43 sihluphekele izinto leni nantu utshintsho selubuyile abantwana bethu bazathela umsebenzi thina esesizaretire zathola ongamampension okungcono abantwana bethu abasemezweni abahamba ngeminyaka eminingi nini sebezaphenduka konke lokhu sebekubona ingani akumele kwenzeke kweminyaka engu-5 elandelayo yikho nxa ungathi uyakhuluma labantu kakhulu ngathi uyananzela babatuli kulokuzonda manje nxa kulomoya wokuzonda elizweni kuthatha nje isitikiso mentisi ukuthi kulumathe okunye okungalunganga
ukuthi kungalumatha okunye okubona khonapho
kungalumatha into ngokuthi kulumatha nini kulumathiswa yikuyini
umnumzana bekuthemba mhlanga ingcwedi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa le studio 7 eselondon kwele bhilitane Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe-Associated Press babika ukuba abantu bekweleni nje batshengisela emigwaqweni besithi kumele ibutho lakwele France liphume liphele kulelo lizwe ibutho lakwele Niger lisanda kudludluna intambo zombuso ele Ukraine libika ukuba namuhla liwise indizamjina ezithwala amabhomba ezohlobo lwama-drones ezingamathumi amabili zambili 22 e-Odessa lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Rogers okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko siqhubekela phambili namhla sixoxa ngemisebenzi yenkosi umzilikazi kamajobana namhla ke sixoxa lomnumzana Nkululeko kwabalandamathe ye sakwamukela kuhlelo umathe
angibingelele mthakazi omuhle phinde mbingelele kuwe msakazi ngithi solusondele usuku lomgubho wenkosi umzilikazi sokusele nje insuku eziyisikhombisa lapho ukuthi esabe silugubha sikhona koBulawayo sisehla silubhekise khonale ematopo engathi 22 kilometers endaweni okuthiwa kusenhlahlandlela esigodlweni senkosi umzilikazi lapho eyayizize khona yaze yakhothamela khona ngo-1868 mhlaka 10 September lapho esizabe silugubha sikhona
siyakuzwa gwabalanda lo nyaka kuyabe kulani
lolu hlelo luzobe lumekande luzobe lusukusela endaweni okuthiwa kusemachobana lizoqala ngo-7 ekuseni lapho esizosukela khona isizwe sonke jikelele lapho esizohlangana khona emachobana ngo-7 lapho esizomatha khona sisuka emachobana silubhekise emzilikazi mase sisuka emzilikazi simatha sihamba ngalo king lo bengula road silo bengise endaweni lelo kuthiwa kusegcekeni lenqala ngiyazi ukuthi abantu sometimes basuka bengakwazi bebona igceke bengazi ukuthi leli gceke liminani ngokumanazelela izimpawu lapho inkosi ezazisenzela khona imisebenzi kaziphaywanga njengalapho kwaZulu. So sizabe silibhekise egcekeni lenqala, ma sisuka lapho sizobe simatha sonke silibhekise e-City Hall lapho esizothola khona amabhasi azabe maningi impela amabhasi uZulu lapho uzogadela khona amabhasi nemitshova sesilubhekise ematobo kuyabe sekungu-9 o'clock. So okuyukuthi uZulu babuye wonke ephelele emathobane ma washayelwa ngu-7 emathobana ngothole ukuthi sesisukile gijima-ke wena uye City Hall lapho uzothola khona amabhasi azasuka ngo-9 kusiya ku-10 azabe lokhu ethutha abantu laphana silubhekise ematobo. Lolu hlelo luzobe lume kanje, luzobe lukhokhelwa zinduna le-MCO imthwakazi organization cultural ekhokhelwa ngoba kugama namabutho azabe khona nabomama bethandanani bazabe bekhona nentombi zomhlahlandlela nazo zizobe zikhona noZulu wonke jikelele uvunyelwe wonke umuntu. Siyacela abantu bakithi ezepolitiki impawu izikipa singazifaki ngoba sebe sibungaza umkhosi wemzelikazi wayengahlukanisa abantu ngezepolitiki wayekola sonke isizwe sikamthwakazi okudingakala ukuthi sonke sibeni khona indaba yepolitiki sike sime nje kancane ngayo
siba khonapho kwabalanda
kuzobe kukhona kuzobe usindwe ngabethole amabutho igiya inyama iyabe ikhona kwedliwa nje kunjalo usuku mhlaka-9 September singakhohlwa 9 September ilusuku lolo esiyabe sikhona koBulawayo. Amabhasi ayasuka la eGoli nge-Thursday.
Ake siyambonga kakhulu ke uNkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silwantukameni ngomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifisa ukuthi namhlanje sikhangele amahubo 2. Ngizokubala amavesi amalutshwana. Kungani izizwe zixokozela labantu benakana okuyize? Amakhosi omhlaba azimisela lababusi benza ugobe ndawonye bemelene lenkosi njalo bemelene logcotshiweyo wayo besithi asiqamule izibopho zabo silahle intambo zabo zisuke kithi. Ohleze emazulwini uzahleka inkosi izabahleka uSulu khona izakhuluma kubo emtukuthelweni yayo ibethuse ngokuvutha kolwaka layo. Kube kanti mina ngibekile inkosi yami phezu kweZiyoni intaba yami engcwele ngizalandisa ngesimiso. Inkosi ithe kimi wena uyindodana yami lamhlanje ngikuzele. Cela kimi ngizakunika izizwe zibe yilifa lakho lemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho. Uzaze bephula ngentonga yensimbi uziphahlaze njengembiza yebumba. Siyabonga namhlanje. Ngifuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu nguye osesihlalweni obusa yonke into. Ngiyakhumbula ukuba kule mthandazo enye khona esenye ebhalwe emabandleni ethu siyabe sikhuluma uNkulunkulu simuthi ngumnini mandla wonke ngelinye ibizo lakhe njalo ngolunye uphawu lwakhe elokuba uNkulunkulu. Ukuba ngumnini mandla wonke kutshoni? Kuthi ukuthi uNkulunkulu wonke amandla ngawakhe ungaphezu kwawo wonke amandla esiwaziyo lapha emhlabeni. ungaphezu kwabo bonke ababusayo, ungaphezu kwayo yonke imibuso ekhona, ngoba unguNkulunkulu. Lokho kuqakathekile ukuthi sikuzwisise. Nxa sikhangela lapha amaHubo 2, ngifuna ukusidonsela ukuba sikhangele isimo sethu thina njengabantu. Isikhathi esiningi into elethu ukuba sibe nokudangala, silahlekelwe lithemba, yikuba thina nxa sikhangela isimo sethu, sisikhangela ngamehlo ethu, sisikhangelela eduze lapha thina esibona khona. Manje lapha siyananzelela ukubizi likaNkulunkulu lithi lona, yena ohlezi emazulwini uyahleka njalo ubahleka usulu. Indaba uNkulunkulu esenza njalo kungenxa ukuthi yena nxa ekhangela izinto ubona isiphetho sento, kabona ukuqalisa kwalinto, kaboneli emaduze, amehlo akhe kafiphalanga, ubonela khatshana le lapho kuphela khona into le ndaba lapho ezaphelela khona. Yikho uNkulunkulu ehleke sithi kambe shiwo izizwe loba zingaze zixokozele, labantu benakana ukuyize bengeke benza lutho entweni uNkulunkulu abe ehlose ukuba ayenze. Lokhu nguletha njengenkuthazo ukuthi kungabe kulesimo esisempilweni yakho okokuthi nxa usikhangela ngamehlo akho kathesi, ngoba ubona kufiphele, ubonele duze, ungaba ngumuntu odangalayo, ungaba ngumuntu othi manje lapha sokuphelile, isimo leso esimelane lawe uNkulunkulu asehlule asikhiphe, kube lempilo entsha, kube lokunqoba okuzayenza ukuthi wonke umuntu abe nentokozo. Ngakho-ke ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli ukuba ngicela ukhangela izinto ngelihlo likaThixo. Ungayenza njalo, ithemba liyaqhubuka phakathi kwakho. Uzaqalisa ukubona ukuba kambe bena benikhangelele eduze.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu, sibeka bonke abantu bakho abalaleleyo, sibeka ilizwe leZimbabwe ezandleni zakho. Sinokuthokoza ukuba wena uyinkosi njalo uyanqoba yonke into. Egama likaJesu, amen.
Lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezabatha uTaboka Ncube uXoxalo Nehemiya Sihlahlabani Moyo wakhethwa ukuba ngukhansela we-Ward 17 eBrunenburg.
Hayi, inhliziyo yami isesigabeni sami sika-Ward 7. Ngiyathembisa abadala ukuthi hayi, ngifuna bengithume njengakhonokho engabatshela khona isikhathi engiqalisa ukukhankasa ama-posters ami ayebhalwe ukuthi thuma mina. Ngisho ukuthi abadala banthume esikhalezweni zabo ababekhalaza ngazo ngikhona, bathume mina ngizogijima njengomuntu osakhulayo omncane. Ngiyebacelela ecounseling ukuthi hayi, abadala beBrunenburg bathi bakhala ngalokhu. So ngiyababonga kakhulu ngokunithemba abadala kakhulu njengomntanami.
Kuyini okukupha idlabuzane lokuthi ungene kwezombusazi ukuthi ngifuna ukukhankasa ngibe ngukhansela?
Ye, into engenza ukuthi ngizibone ngena kwezombusazo ipolitiki ngithande ngisasemncane, ngisabukela nje khonaphana sibona kusala boTsvangirai ngisasesikolweni lawoRobert Mugabe. Wanginika umdlandla wokuthi nami ngilesifiso sokuthi ngelinanga ngizibone ngisiba ngomunye umuntu ongakhokhela especially iward yami ward 7 eBrunenburg.
Sikhangela abanye abasakhulayo, ubabona bephatheka na ekuthathweni kwezinqumo endaweni okiyo, ikakhulu izinqumo zezombusazwe, izinqumo zentuthuko yendawo?
Ya, intsha eningi endaweni yakithi ayiphatheki kwezombusazwe ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakutshela ukuthi hayi kudala sivota, kudala abadala bevota kodwa kulatshintsho awaboni utshintsho lubakhona le phathi eloku ikhona yahlala injalo, iloku injalo siloku esihlupheka kunjalo so yikho kwenza ukuthi esikhathi lesiningi intsha ayithole ingakhiyo, because uzabe ethi noma singaze sivote kuyafana vele, kuzabe kuloku kungatshintshi lutho.
loke ngu Nehemia Sihlahlabani Moyo ubexoxa lo Taboka Ncube wa unqoba phela ku ward 17 eBronaberg. Wezemidlalo uHits Trick waye ngukaputani captain we waphinda waba ngumqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi kasekho. Kubika uJoseph Njanji.
Sifike udlule emhlabeni namhla ekuseni njalo obulewe umkhuhlane wemvukuzane. Untombi kayise Khumalo okhulelwe Streak njalo obesebenza esikolo esasungulwa ngumuyi esifundisa abasakhulayo umdlalo kakhilikithi ukuthi balahlekelwe kakhulu ngokwedlula kwakhe emhlabeni.
This was a very difficult time for me especially. Because where I am today is because of Hits Streak. Hits Streak is khule sonke nyathi. When I came back from South Africa, one touch Hits Streak. And then ngabuya ngasebenzela academy yakhe, it's Street Cricket Academy, eSabab. I didn't know anything about the cricket, but he taught me. And one thing I liked, ngaye usithu ngenza mistake. Ekubizele eceleni. Yithi ntombi, ngaleso sikhathi ebekhuluma ngesiNdebele, uza kubonisa kuhle kuhle. And nxa u-understand, ekutshele futhi uzangikhona. Ngicela ukungitshele nxa ungazwisisi kahle into engikungitshela yona. Kube ngomunye umuntu ohlukileyo. Thina njengecompany, we've lost a father, a brother, a friend. Usithi kuba ngasiwazi umbone ezondile. Not even one day bengingakaze ngimbone ezondile ukuthi yazonda lokhuyana ukuthi umbone ukuthi umuntu usefuthana naye phakathi. Bengihlale enje ingihlekela. Mina bahlala embiza mkhaya wami. Last week, on the 23rd of August, when they said ukuthi wangikhona sefile, wangifonela. Bathi, hey, ntombi, I know ukuthi abantu sesithi sengifile, but hayi angikafi. Lizafika ilanga and usekuseduzane. Ngicela lisale libambini, distance. Bakuma district ungakhulumi njalo uzaba right at hayi. Ntombi, kuhlunge imbuzwayo. Of science, everyone. But anyway, unkulunkulu nxa sevumile izahamba.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Phezidlakama uthi uStreet udlale indima enkulu ekuthuthukiseni lo mdlalo ukele eZimbabwe.
Yawu uStreet umuntu sibili oncedise icricket ungakhayela ikakhulu uDumi lwakobulawayo lapha uncedise abafana abaningi ukuthi bayifundise badlale i-national team. Umuntu owele passion becricket uyayithanda kakhulu. Siyabona futhi wasiyakhela le nkundla ye-cricket i-Streak Academy kodwa ayiphinde sijitshikizwe ngendaba lezi ezahlanganayo kodwa lokhu akutshintshi indlela akade yiyo yona. Kubasekeli bomdlalo wekhilikithi ukuthi ngumuntu oncedise kakhulu ukuthi ubulawa yithuthuke emdlaleni wekhilikithi. Lahlekelwe kakhulu ngokuthola kwakhe i-Streak.
Kuyele Thandengomasha ukhomishini ye-Sports and Recreation Commission uthi umhlaba wonke jikelele ulahlekelwe yindoda emadodeni. Uthi i-commission le ikhala lomndeni ka-Streak obesele minyaka yokuzalwa engamashumi amane lathoba munomunye ubhubhele epulazini langakibo enyathi. Siyikhangele umdlalo wenguqu. Nansi impumela yemidlalo yesigaba seCastlaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Highlanders litshawe ngo-2 kanyanga le-Chickenini enkundleni e-Barber Fields. Ngokwesibili ibudliwa kweqembu lebhosi kumncintiswano walo nyaka we-league ngemva kokuba linqotshwe ngempumela efanayo ngeviki yedluleyo ngele-FC Platinum. Iqembu le-Triangle United litshaye le-ZPC Kariba nge-1 kanyanga seGibo. Ukuthi ele-Capes United libe ngutshiki lobhanqa 0-0 rele-Black Rhinos emdlalweni obusebhatha ngasenkabazwe. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa abakumandla lezanupepe city sokumele abantu bekhohlwe bephinde ngezokhetho. Abakumandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi sebekhulumisana lenkokheli ye-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kugqutshwa kwele Zimbabwe. Uhits Streak owayekhokhela iqembu leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi kasekho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Woliva lisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.